Zimbabwe imela abantu, abantu beZimbabwe. Inhlanganiso yakhalisa kudala kusukela ngo-1961. IZANU leyi isifuna ukugqibela ibizo leZaphu ukuthi igcine abantu bethu bagcine bengasakwazi ukuthi yona iZaphu kuyini. Le bizo lakhona ligqitshelwe lihle liphele. Yikho savumelana labanye sathi hayi kungcono emanqiweni asibuyeleni siyokhangela iphathi esazivele siqale ngayo. Kuyikuthi khonapho sekutshengisa ukuthi into esayilwelayo asisayazi ngoba izwe lakithi selihlupheka.
Okwenza ukuthi iZaphu ingangena embusweni kungabe kuyini?
Yokuqala eZimbabwe there is fear, ukwesaba okukhulu kwabantu, especially emakhaya abantu besaba. Konke la madorobheni ngithi nxa umuntu ekhuluma ngepolitics ukhalathalaze ngokuyesaba. So ngokunye kwakhona into yakuqala vele yenza ukuthi wona ungasatsho iZaphu yodwa lamanye ama-political party ukuthi angene embusweni. Ah, kunzima. Into yakuqala ukuthi nxa umuntu esembusweni especially e-Afrika uyasebenzisa konke angakwenza ukwethusela nokusebenzisa imali engabi khona ukuthi wona hayi abantu bamlandele. So ngokunye kwezinto ezenza ukuthi wona lathi njengeZaphu siyabe sipusha sithi hayi kodwa abantu bazazibonela ukuthi wona izinto kaziraiti.
Nxa sisikhangela ke amabandla kukhanya maningi eZimbabwe, indaba lingabambani lamanye amabandla?
Yebo, amabandla maningi sibili. That's what we call democracy. Kumele at least abantu bazikhethele lapha abafuna ukuya khona. Kodwa as for a coalition namanye amabandla ukuthi wona as opposition isebenzelane ndawonye, iZaphu umnyango wayo uvulekile ukuthi wona laba abafuna ukusebenza nathi siyakhulumisana sifuna ukuthi singasebenza labo.
Singathi ke nxa sisikhangele umnotho welizwe, kambe ukuthi lingangena esikhundleni lina lizawulungisa njani?
Into yokuqala ikutshintsha ama-policies. I-policy yokuqala yona le ama-investment policies nayo. Kathesi imithetho yeZimbabwe iwomile ebantwini abafuna ukubuya. Asali into okuthiwa i-indigenization, hayi. I-indigenization i-right, but it must be implemented in a way that can attract the foreigners. Awungeke ukuthi ilizwe lingenamali linje njengeZimbabwe. Ube sekuthi umuntu angabuya ne-1 million ezovula ifektari ukuthi yena uma kuha nje ube ngumZimbabweni seyathatha 51% engakhiphanga lokhu. Kula muntu olemali. So umthetho lwana automatically falls out.
Bandla leli okuthiwa yi-people first elibunjwayo ungathini ngalo?
Lokho besibezwa bekhuluma sekulalokhu abakavile egcekeni ukuthi ngoba into esiyitshoyo ukuthi wona abalele benebandla elilo-president, elilo-secretary general, elilobani bani esizakhuluma layo nxa sikwazi ukuthi wona singabambana kumbe hhayi.